Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 16 kwenkwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Vala kwama companies efaka ku judicial management. Kutshengisa ukubana iZimbabwe layo sokumele ifake ku judicial management. Robert Gabriel Mugabe layo kumele afake ku judicial management.
Amankampani alungisa ukudla athi eCane's leBlue Ribbon Foods yiwo wodwa asebuyele ekusebenzeni ezimele phakathi kokuba kujudiciary management.
Okumele sikukhumbule ukuthi umbono lowo awuqali ukuba khona. Lokho okutshiwo ngokugumamoya ukuthi kwadala ingxabano phakathi kwelizwe leZimbabwe neBotswana ngemva kokuba iZimbabwe ithe obekufuna ukwenziwa iBotswana yindlela yokuvimbela izizalwane zayo ukuthi zingangeni kwele Botswana.
Ilunga ledale lephalamende lakwele Botswana lithi kumele uhulumende wakhe afake ucingo olulegetsi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Sekugqitshwe inkulumo zokuphathisa leZimbabwe ngesigidi esisodwa samadola i-$1 million ukuqhelisa imitshina egaya amandla kagetsi ezitishini zeKariba leWange. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amankampani alungisa ukudla athi eCane's Foods leBlue Ribbon Foods yiwo wodwa womabili asebuyele ekusebenzeni ezimele phakathi kwamankampani edlula ikhulu aphansi kokuqondiswa luhlelo lomthethwandaba olwejudiciary management. Unomphumelelo moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezamafekithali umnumzana Mike Bima ethi kunje uhulumende uphakathi kokuvuselela amankampani akobulawayo wona angasasebenzi kahle, kuthi amanye avalwa ngenxa yokumamanzonzo kwesimo somnotho ezweni. Ubima uthe phakathi kwamankampani afakwa phansi kohlelo lomthethandaba olwejudiciary management mabili kuphela athi iCane's Foods leBlue Ribbon Foods abekhokhelwa nguRegisa Rucherwa oweGrand Thornton aphume ekugaluleni okwamanje asesebenza ezimele njalo bakhangelele ukuba akhuphuke impela.
Where we have judicial managers who have successfully turned around.
Lapho silama judiciary managers senze kuhle njalo sebeqalile ukusebenza kuseCane's Foods leBlue Ribbon Foods. Asebenza kuhle ama judiciary managers bachiye kuhle ngemva kokuthola abantu abangatshala imali.
Ngomnyaka ka-2014 uhulumende wasungula isikhwama semali yokuvuselela amankampani akobulawayo yezigidi ezingamashumi amane amadola i-$40 million phansi kohlelo lwe-DMAF. Kodwa akula ngisho leyodwa inkampani yakobulawayo eyathola leyo mali. Uhlelo lukahulumende olwezim asset lokuvuselela umnotho welizwe selusiya emaphethelweni, kodwa alukavezi ukuvusa amankampani aphansi kwenkokheli ezabekwa lidale. Ukudonsa nzima kwamankampani akobulawayo kuvezwe la ngumbukiso we-ZITF osanda kudlula lapho amankampani angamachumi amahlanu lasifica munemunye ekhulwini avele eHarare kuthi angamachumi amathathu ekhulwini abengawakobulawayo. Isiphathamandla sehofisi yommeli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Frank Stevens uthi kunzima ukuthi uhulumende wakhe abambe ngamandla amankampani elizwe lakhe ukuba bazosungula amabhizimusi eZimbabwe.
No, we haven't downscaled. It's
asetshisanga inani lamankampani azokubisa, kodwa amankampani yiwo azikhethelayo. Ayabala amaphephandaba bayazikhethela ukuze eZimbabwe. Thina njengohulumende ngeke sababamba ngamandla.
Umnumzana Sengezo Chabangu ohlaziya ngendaba yezisebenzi uthe ubulawayo leZimbabwe jikelele izisebenzi ezingaphansi kwamankampani aqondiswa yijudiciary management babhekane lobunzima abaholi ethi kusukwana ezedluleyo inkampani yeCSC icine ithengisa imichina izama ukuthi iholise izisebenzi
vala kwama companies efaka kujudiciary management kutshengisa ukubana iZimbabwe layo sokumele ifake kujudiciary management. So Robert Gabriel Mugabe layo kumele afake kujudiciary management. Nguye uchief executive officer usehlwekile. Uma ukhangela kahle kahle uzabona ukuthi ama parastatals yiwo akhona ayihluleka njalo futhi lokubhadala izisebenzi zabo. Akula revival plan, akula esinye strategy esingaba khona kumbe omunye umbono ongaba khona ozavuselela ukubana ama companies la avulwe ngaphandle kokubana umgabe agoqe inyawo leZimbabwe yakhe iqale kusho.
Ukungamanga kuhle kwesimo somnotho lokho kusiya phambili eZimbabwe njalo lezikwelede zelizwe ziyesabeka akula mabhanga afisa ukutshala imali kumankampani akujudiciary management noma befisa ukusebenzelana kuba nzima. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo abantwana yeZimbabwe National Council of the Welfare of Children ithole izicoco ezimbili zomvuzo wokusebenza kuhle emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhosi walonyaka wokunikezwa lezi zicoco wenzelwe eJohannesburg kweSouth Africa wangenwa ngabavele emazweni alitshumi lantathu 13 angezansi kwezwekazi le-Afrika. Lezi zicoco zibalisa esokuba yiyona nhlanganiso ethule okubalulekileyo ukwedlula ezinye kulokho ezikuqhuba eZimbabwe esebest presenter kanye lokuba yinhlanganiso eqhuba umsebenzi wayo kakuhle esebest excellence work ukulondoloza amalungelo abantwana kanye lokusebenzisana kuhle lezinye inhlangothi okubalisa uhulumende uZulu lentatheli zindaba. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo ku-ZNCWC umnumzana Maxim Murungweni ulandisa ngokuqakatheka kwalezi zicoco kunhlanganiso yakhe lelizwe.
I-award le iqakatheke kakhulu ngoba itshengisela ukuthi iZimbabwe izimisele ekuliseni ukwenzela ukuthi abantwana bethole amalungelo abo. Njalo izasinika amadlabuzane ukuthi silokhu siqhubeka phambili njengelizwe, njengabantu ababambeneyo. Silokhu siyenzela ukuthi impilo yabantwana beZimbabwe bengcono. Abantu bathakazela ukuthi thina ku-presentation yethu sakhuluma izinto ezibambekayo, imisebenzi esiyenza ebambekayo, njengokwenza ihlolisiso yabantwana abayenza imisebenzi yokuthengisa izimba, ukukhulumisana labe ama newspaper labe ama radio sisebenza ndawonye simemezela ukuthi abantu bengabahlukuluza abantwana lokuningi ningi. So abantu bathaba sibi bathokoza ngepresentation yethu. Yikho lokho okwenza ukuthi sithole iaward na le loyinye iaward yokuthi siqhume umsebenzi wethu kakuhle.
Umurungweni uthi kuningi obekukhangelwa okwenze bedlula abanye ekuqhubeni umsebenzi wokulondoloza lokulwela amalungelo abantwana.
Ukutshengisela ukuthi thina sibambe umsebenzi wethu kakuhle, siqhuma umsebenzi wethu kakuhle. Lokhu kutshengisela ukuthi thina sisebenza ndawonye kanye kahle labanye okuhlanganisela uhulumende, abathathela izindaba, labanye abachenechene. Sonke sibambeni ukuthi sibone ukuthi amalungelo abantwana ayaphakamiswa, sibone ukuthi abantwana beZimbabwe bagcinwe kahle. Lokhu sithanda ukubonga wonke osisebenza laye, uZulu, abaye uhulumende, abathathela izindaba ukuthi kubeleni phambili silokhu sisebenza ndawonye silwela amalungelo abantwana ukwenza ukuthi elakusasa labantwana libe lihle.
Inhlanganiso le ichazwe njengesebenze ukwedlula ezinye kulomhlubulo, ngakho-ke yatholiswa lezi zicoco phansi kwe-Member of the Year Award 2016. Lezi zicoco bazithole ngemva kokuba bethule abakwenze ngomnyaka 2016 ekusebenzeni kwabo belwela amalungelo abantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ilunga ledali lePhalamende leBotswana elebandla elibusayo lithi kumele uhulumende afake ucingo olulamandla kagetsi phakathi kwelizwe lakhe lomakhelwane eZimbabwe ukwenqabela ukumemetheka kwamkhuhlane wezifuyo omlomo lamasondo. Kodwa abanye beZimbabwe babona lelinyathelo njengendlela yokwenqabela ukungena kwabantu eBotswana beseqa umngcele okungekho emthethweni. UMartin Gwenya usethulela lolu daba eseGaborone eBotswana.
Umnumzana Samson kumamoyo omela isigaba seTati East edalele parliamente ucele uhulumende wakhe ukuthi avuselele uhlelo lokufaka ucingo lukagetsi phakathi kweZimbabwe leBotswana esithi sebekhathele ngezifuyo ezingena zivela eZimbabwe zeletha umkhuhlane womlomo lamasondo. UGumamoyo ngumdabu ophuma kwelamandebeleni eZimbabwe uthi eleZimbabwe alizimiselanga ukuvimba izifuyo ukuthi zingene eBotswana, ngakho ilizwe lakhe alingeke lathwaliswa nzima ngabantu abenza ngabomo. Kodwa abanye bathi le kungabe kusekuyindlela njalo yeBotswana ukuthi ivalele phandle abeZimbabwe abaqhubeka bethulela ngobuningi bengena eBotswana bexotshwa isimo somnotho esilukhuni ekhaya. Umnumzana Andreas Sbanda uthi iBotswana kumele inanzelele udaba lokufaka ucingo lukagetsi ngemva kokuthi kube lokuthukutheka eminyakeni edluleyo lapho iBotswana izama ukwenza okufanayo.
Okumele sikukhumbule ukuthi umbono lo awuqali ukuba khona. Lokho kuchiwe uGumamoyo ukike wadala ingxabano phakathi kwelizwe leZimbabwe leBotswana ngemva kokuba iZimbabwe ithe obekufuna ukwenziwa iBotswana indlela yokuvimbela izizalwane zayo ukuthi zingangeni kweleBotswana.
Omunye weBotswana umnumzana Caspar Ramukone uthi laye kavumelane lokufaka kocingo lukagetsi ngoba amazwe omabili alobudlelwano njalo abantu balakho ukubhidliza ucingo lolu.
It's something that
lokhu ikuchitha isikhathi ngoba abantu balezihlobo ngapha langapha komngcele njalo ekadeni izifuyo bezichapha kungela nkinga. Uhulumende uyabe edlalisa imali ngoba abantu balapho ukubhidliza ucingo lwakhona.
Okwakhathesi eleBotswana liyadubula inkomo zaseZimbabwe zeqa umngcele okulinyathela eselitshiya abalimi beqhinqa isililo. Umnumzana Gumamoyo ngumeli wedale lephalamende leTati East engcelelane leZimbabwe duze leFrancistown njalo ukwaba umgcinisihlalo webandla elibusayo leBotswana Democratic Party. Ungomunye obikwa ekhandela ukuthatha isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli ngomnyaka ozayo lapho umongameli Ian Khama esehla esihlalweni ededela omunye. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 isabona kweleBotswana.
Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje ke esixoxa khona kuhlelo lwabasakhulayo le The Connection. Sixoxa ngokubhalisa kwabatsha ukuthola ilungelo lokuvota kukhetho olomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Lamhla kuhlelo lwethu esixoxa ngezomnotho, ibhanga leSouth Africa iStandard Bank Group lithi seligqibe inkulumo zokupha eZimbabwe imali eyisigidi esisodwa i-$1 million eyokuphathisa ukuqhelisa imitshina egaya amandla kagetsi ezitishini zeKariba leWange. Izitishi zombili lezi zigaya amandla kagetsi aphansi kakhulu nxa kuqhathaniswa lenani lama-megawatts amele avele kuzo. Imali le ikhangelelwe ukuthi izavuselela izitishi lezi zenelise ukuba lamandla kagetsi aneleyo ngoba andise ukusilela ikakhulu kusikhathi somqando esesiya kuso lapho amandla ayabe esabiwa khona. Okudale le committee yeparlamente elibona ngezamandla umnumzana Joel Gabuza utshele iStudio 7 ukuthi amankampani loZulu bazaqhubeka besiba lodubo ngesikhathi somqando ngoba uhulumende esehluleka ukulungisisa udaba lwamagetsi.
Ya, ngokubona kwami i-load shedding izohlala ikhona ngoba ngiwinda phela angithi amagetsi asebenzisa amaningi kule njayelo ngoba kuyaba abantu sebelayita amagiza sebefake into eziningi ezidla umlilo wamagetsi. So kutho ukuthi very even if sesibhadile amboni ukuthi sikuzaba sustainable ngoba siyabe silokhu sifuna amagesi amaningi le mali yakhona ayi.
Kuyini kahle kahle okungenziwa ukuthi udubo lolu lungaqhubekile usiya phambili?
ngabona iproblem ehluka ukuthi ugovernment waqalisa kudala ukuthi elungisise udiwo lo. Ngabe by now sesilamanye ama-generators amagetsi amaningi ayingezelela ama-megawatts aproduciwayo ekarini. But katesi itesi zulu kukhulunywa usakhumbula ukuthi kwakwabale batoka goji enzwa ama-surveys kwalungiswa kwenziwa ngathi sokuqaliswa kodwa lapho ukufadalala njengasaphumelelanga. As long as singalungisanga amagetsi amaningi, singa-generatanga amaningi, singakhanga lutho, kuzabe kulokuhlupha ngoba okusincedayo kathi sikuthi umkhono muphazi. Ngabe kuthiwa amanda ama-industry wonke ayasebenzi, ngabe sihlala vele singela mlilo wanele.
Lona ludubo bani oluwandise ukubhekwa ilabo abalamankampani amakhulu ngesikhathi lesi okuyaba kungela getsi khona ngesikhathi se-load shedding?
Angithi yabona kungaba le-load shedding abantu bayabe buyile emsebenzini and bengabuya emsebenzini kungela magetsi ukuthi ukuthi bazithola bengasebenzanga. Ukuthi babuyele ekhaya akuyeli, as long as betshone besemsebenzini kubala ukuthi hayi ithikithi liyahamba, kuthi ukuthi iy'ndleko zekampani ziyabe sezikhula kuthi production kumbe lokho kuphuma kulungiswa ekampanini kungela lutho. So kutho ukuthi amakampani amaningi bayabe sebhadala izisebenzi lezi ezilithwane ezikhona. So ikampani izaholisa izisebenzi ezingasebenzanga. Lokhu kwenza kube lendleko eziningi kuma-companies and kuyabisele emuva intuduko ye-government kumbe ngoba i-government leyo bengasethola ama-taxes. So i-load shedding yasonto encane ingabulala umkhono omkhulu kakhulu Stereke.
Isikweletu esisizwayo esibolekwe nguhulumende ukuthi abhadale i-Eskom ese-$120 million, ubona ungani sizaphathisa na ukuthi kungabi lo dubo lokusilela kwamagetsi?
Uyabona ukuthi okuhluphayo yilokelo kuthiwa ngesikhiwa kuthiwa Europe people to pay Jida. Ungakweredi isikweredi siyabhadala esinye isikweredi udinge izikweredi ezinye futhi. Uyawuphe ngokutransfera nje isikweredi siyafake kwenye indawo siyabe singaphelanga ngoba katesi katesi siyabe singasela mali yokubhadala ngoba sibhadale isikweredi sezabhadala amagesi sawasebenzisayo kanti lawa-ke esifuna ukuwasebenzisa abe ngakabhadala. So siyabe sesibhadala isikweredi sibe sesibhadala la magesi esiwasebenzisayo isikweredi siyabe sisikreti esitsha. So amboni kusolve kulungisa anything kuyabe kungasolve lutho ngoba ugovernment yena fanele ibone ukuthi kuyazilungiselela ama-gates awakhe akwani, then sibhadale imali encane singasabe siloku sidinga imali sithathe imali elutshwane ekhona elizweni sihambisa phandle kwelizwe ngoba imali vela yisekho phakathi kwelizwe.
Alo-ke ngumnumzana Joel Gabuza okudale le komiti yephalamende elibona ngezamandla ekubandla le-MTCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi lanxa kulokwethuselwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli be-ZANU-PF, abasakhulayo abahlala emakhaya bathi bazimisele ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo. Enye inhlanganiso lezi iZimbabwe yadzoka mayibuye iZimbabwe yona ephakathi kokuqhuba uhlelo lokukhuthaza uZulu emaphandleni ukuthi abhalise ukuvota. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo wake waba ngukansila wakwaMadlambuzi umnumzana Thamani Ncube yena othi ngempela kubalulekile ukuthi abasakhulayo baphatheke kukhetho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi khona intsha yasemaphandleni ilobise ukuyavota ngenxa yokuthi khona nxa ingasalobisanga kuyabe sekusisho phela ukuthi khona abaseyingxenye yemicabango kumbe yezinqumo eziyabe zithethwe ngumphakathi weZimbabwe. Ubukhokheli obuyabe sebukhona bukhethwe yilabo abalobisileyo bayavota kuthi ukuthi khona bona babengabukhethanga, kodwa okubuhlungu ukuthi izinqumo zalobo bukhokheli zizabe ziba-affecta njengabantu abasha. Kubaluleke kakhulu ukuthi khona intsha ihambe iyevota ngoba i-voting system yiyo eyenza ukuthi khona naso kulo hulumende othatha izinqumo ku-affecta wonke umuntu.
Bayakuzwisisa yini bona abasakhulayo ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi bayevota?
Ngokunanzelela kwami angikholwa ukuthi khona bakuzwisisa ngendlela okumele bakuzwisise ngayo. Engikubonayo ukuthi khona imfundiso yokuqakatheka ukuqakatheka kokuvota nokuqakatheka kokuba lobukhokhelo obuqondileyo lohulumende owenelisa ukudala amathuba emuntwini omutsha. Angibona ukuthi khona kuyasilela imfundiso yakhona ayikho kahle, yikho intsha ayitholi kahle ukuthi khona kumele yenzeni ukuze kumbe kubaluleke ngani ukuthi khona kubhaliswe ukuvota.
Balalela abasakhulayo abaningi khona ngapho emaphandleni, mazibani ongathanda ukubaxwayisa ngawo lamhlanje ngodaba lokuvota lona?
Ngithanda ukuthi khona abantu abatsha beZimbabwe sesifikile isikhathi sokuthi khona okwakuqala sinanzelele ukuthi khona yithi ikusasa yeZimbabwe, yithi inamuhla yeZimbabwe, ngenxa yokuthi khona umuntu omuthi uvele nge-population statistics sibaningi vele ukwedlula abantu abadala. Njalo yithi esikhangelane lekusasa, either ezaba nenhlupho kumbe ezaba yinhle kusiya ngezinqumo esizithetheyo. Kungakho ke njengoba kathesi abantu abasha abaningi baphandle kwelizwe abasebenzi abayenzi lutho olungayenzi ukuthi khona babe nekusasa enhle, kuqakathekile ukuthi khona babhalise kuyavota ukwenzela ukuthi khona inguquko ibe yiyo elawulwa yibo. Ngenxa yokuthi khona singananzelela ukuthi khona kathesi silabo ZANU PF, sike saba labo ZAPU labo bani bani, konke khona lokhu kusungulwe ngabantu akade bebatsha ngaleso sikhathi asebebadala kathesi. Nathi kumele sithi khona sithi take this stand kathesi sibone ukuthi khona sithatha izinqumo senza impilo yethu ibe ngcono kulokuthi khona sibe sihloko sikhala sibonga siphandle kwesibaya.
Alo-ke ngumnumzana Thamani Ncube owake waba ngukansila wakwamadlambuzi ePlumtree ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Lokhu sikudaba olufanayo ngemva kokukhankasa kwabatsha beZimbabwe befundisana mayelana ngokuqakatheka kokuyobhalisa ukuthola ilungelo lokuvota. Abanye sebehle bequnga isibindi sokungena ezikhundleni kwezombusazwe kanye lokubumba awabo amabandla akhokhelwa yibo. Lokho kwamukelwa ngedlabuzane ngabatsha beZimbabwe osekubanika ithemba lokuthi ilizwe mhlawumbe lingakhokhelwa ngosakhulayo ngelinye ilanga. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe labanye abasakhulayo laba wasipha lolu daba.
Umkankaso owenziwa ngabasakhulayo lonyaka befundisana mayelana ngokuqakatheka kokubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho oluzayo sekunike iningi labontanga idlabuzane lesifiso, hatshi esokuvota kuphela, kodwa lokubanika isibindi sokufuna ukungena ekucintiseni kukhetho oluzayo bephansi kwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabasakhulayo. Elinye lalamabandla ngelemthwakazi Republic lakoBulawayo. Umnumzana Mfundisi Mhlanga yisakhamizi sasemathopho esigabeni sangezansi eMandebeleni, yena ke usipha umbono wakhe ngalolu daba lwamabandla abatsha.
Umbono wami wona mfowethu, lamaqembu ayakhokhelwa abafana abancane angakabi nethemba kakhulu yabo.
Umhlanga uphinde wathi ngombono wakhe abasakhulayo abakabi lalo ulwazi olujulileyo lokukhokhela ilizwe.
Ngempela abanalo ngoba abathwele abantu ababafundisayo mayelana ngazo ezombuzazo.
Olunye udaba oluphathwe ngumhlanga ngolwamathuba kwabasakhulayo ukuthi banqobe kukhetho oluzayo.
Awekho mfowethu.
Umnumzana Lakson Tshabuza ngosakhulayo oyisakhamizi sakoBulawayo, yena ke uyavumelana lombono kaMhlanga othi amathuba okuthi osakhulayo anganqoba kukhetho oluzayo.
Amathuba abo aphansi kakhulu. Amathuba abo aphansi kakhulu ngoba balokusilo kucindezelwa thina singabantwana ukuthi kukhona okufanele sikwenze, kukhona ongamelanga sikwenze. So lathi sesisenza singelakho ukuzimisela, amathemba ethu abe semancane ekutheni senze izinto ezifana nalezo.
Lanxa uTshabuza ethi yebo amathuba okuthi osakhulayo anganqoba kukhetho oluzayo aphansi kakhulu, kodwa lokho akusho ukuthi ulwazi lokuthatha isikhundla sokuba ngumongameli weZimbabwe alukho kubontanga.
Ulwazi labe lukho, ulwazi lona lukhona ngoba ngithi siyakuthatha la kumbali yesizwe seZimbabwe ukuthi siyakwazi ukuthi ngomnyaka othile onkomo kwenzakala, so ngomnyaka othile kwahamba lokho, so siyabe sisazi ukuthi uma ngingaba mina ngimele isizwe sakithi kufanele ngingene, injongo yami kube ukuthi ngiphakamise lapha lalaphana because lapho kushoda khona siyakwazi. Kodwa kukhula ukwesaba lokuthi abadala basivalela thina lawo mathuba ngoba bethi sibancane sazi kahle ngembali yesizwe sakithi.
Bobabili bayavumelana labaningi abaxoxa lentatheli izindaba zeStudio 7 nxa kukhulunywa ngabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe ukuthi osakhulayo onganqoba kukhetho oluzayo uzadinga usizo labantu abadala ngoba bengelalo ulwazi olujulileyo lokukhokhela ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Hobe.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sixoxa ngemizamo yokukhuthaza abasakhulayo bemaphandleni ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Jan Egeland odabuka kwele Norway obona ngeswelo zikaZulu uthi impi yomvukela kwele Yemen eyangenelwa lilizwe leSaudi Arabia isidale indlala emangalisayo ephose ibe njengaleyo ebhalwe eBhayibhelini. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi selokhu kwaba le mpi yomvukela le kusukela ngomnyaka ka-2015 abantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4800 sebefile kwalimala abaningi okwamagama. Ngesikhathi esifanayo abantu abayizigidi ezintathu 3 million kabasahlali emzini yabo. Abantu abafika phose izigidi ezingamajumi amabili 20 million badinga uncedo olujiyeneyo. Abafika izigidi ezilijumi lasikhombisa 17 million babhekane lendlala emangalisayo. Ukulwa elizweni leli sokubangele njalo ukuthi ilizwe leli lehluleke ukudinga ukudla, imithi yokwelapha lamafutha ezimota emazweni ajiyeneyo. IYemen iphila ngokuthenga konke lokhu phandle kwelizwe. Nxa ukulwa lokhu kungaphelanga kukhangelelwe ukuthi bazaba baningi kakhulu abantu abadinga uncedo lokudla lokunye okujiyeneyo. Ilizwe leMelika yilo elinceda kakhulu eleYemen kwezemali lokuphandela ukudla uZulu. Ngomabasa ilizwe leMelika lanika eleYemen imali efika phose ikhulu lezigidi zamadola 94 million dollars yokunceda uZulu obhekane lendlala ukusilela kwemithi lokunye okufanayo. Lokhu kutsho ukuthi ilizwe leMelika selinike eleYemen izigidi ezedlula amakhulu amahlanu lamajumi amabili amadola 526 million dollars lokho kwaqalisa umnyaka ka-2016. Imali enikwe eleYemen izasetshenziswa ukuthenga ukudla, ukudingela uZulu amanzi ahlambulukileyo njalo lokuphandela abantwana ukudla okwakha umzimba.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Pantu 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 apusu no no way TTP Blazy Boy let's go let's go
yabathanda labantwana
yabathanda
launyaka ngisifele ngabantwana
ngisifele ngabantwana
yabathanda labantwana
labantwana
launyaka ngisifele ngabantwana
ngisifele ngabantwana
abantwana abantwana
abantwana
launyaka ngisifele ngabantwana
ngisifele ngabantwana
yabathanda labantwana
labantwana
launyaka ngisifele ngabantwana
ngisifele ngabantwana
yabathanda labantwana
Shake that booty, come on, shake that booty. I don't care where you're from, baby, shake that booty. Hey, come on, shake that booty. I don't care where you're from, represent my city, baby. Come on, shake that booty. I don't care where you're from, baby, shake that booty. Hey, come on, shake that booty. I don't care where you're from, represent my city. Yang yang to those rappers, I deserve the best. Kendall looking nigga, I'm a king, represent the best. I don't give a cent to this bull rap, you wanna be. Young entrepreneur, all the niggas get this shit from me. I've been huffing all day, try to get with me. Ride with a big boss, we ain't doing Mr. Jules. Swag all day, I'm dripping in. What I need, they spitting in. First of time, they own this money, yeah, yeah.
Ingoma ethi yona abantwana isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye indaba ebesilazo. Amankampani alungisa ukudla athi eCane's le Blue Ribbon Foods yiwo wodwa asebuyele ekusebenzeni ezimele phakathi kwakuhlelo olwe judiciary management. ilunga ledale lephalamende kwele Botswana lithi kumele uhulumende walelo lizwe afake ucingo lulegetsi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngoChris Gande lithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.